Okokuqala ukuthi iBhilithane ayila choice other than ukuthi i-invite uPresident weZimbabwe. Ngoba ngani, ziningi izinto iBritain ezifunayo eZimbabwe. And akutsho ukuthi bayamthanda kumbe abamthandi. Into ekhona ukuthi iBritain ilama permanent interests and it's about ama interests abo. And it's about ukuthi sebebonile ukuthi kungcono ukuthi bebe nobudlelwano leZimbabwe than ukuthi bengabi lapho. Njalo bayabona bakhangele okwenzakalayo ngeChina eAfrica, ngeRussia eAfrica, lamanye amazwe. So iBritain ayifuni kusalela emuva. Khona kodwa ku-right nje ukuthi bemi-invite because kutshengisela ukuthi ama-relations between iBritain leZimbabwe sesiba normalized. Sebuyela khonapho ayevele khona ukuze labo be-benefit eZimbabwe and leZimbabwe benefit.
Lokhu kutshoni phakathi kobudlelwano beleZimbabwe leBritain kungabe kukhomba ukuthi sobungcono yini? Njalo abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe bengatshengisela ke bekhonona ngokuba khona kukamongameli Mnanga, kungatshintsha yini ingqondo yabeleBritain?
Yes, iZimbabwe is open for business. So lawo amanye amakhiwo asaphenduka alisa ama-farms alima, abanye bafuna ukuphenduka after 2023. And siyakwazi very well ukuthi after 2023 ama-relations aweZimbabwe lamanye amazwe even ase-Europe le-America azatshintsha. And okunye kutshengisela ukuthi sebe-acceptile ukuthi i-land reform program asiyonto ezabuya ibuyele emuva, njalo yinto vele eyaphambili. Thina njengebandla le-EFF sithi vele engabe i-land yonke iya-expropriate without compensation for equal access, for equal distribution, so that wonke umuntu ebe le-access to i-land, ebe le-access to ama-natural resources, ebe le-access to umnotho welizwe. So yikho thina esikutshoyo ukuthi hayi mabehle nje behle bekhiphe lama-sanctions kuhle kube kawani. Ama-sanctions lawa asevi any purpose for interest ye-Britain. E-Britain lama-sanctions singavuki wakhiphile nje wonke ama-sanctions because interest yabo yiyo eqala phambili. Abahlala lapha e-Britain nxa bengatshengisela, mina ngiboni vele kungatshintsha anything really because ayisikho about abantu, ayisikho about ama-human rights, it's about ama-interest, permanent interest awe Britain. Bakhangele interest yelizwe labo, bakhangele uku-increase i-trade between i-Britain leZimbabwe, bakhangelele i-partnership working between iZimbabwe leBritain. Yikho abakukhangele lokho okuningi vele abasoke bekusebenza, abasoke vele even abantu bengatshengisela bebebangaki. Yikho thina esihlala siwatshela abantu ukuthi hayi izijeziso lezo azifakelwanga lina, azifakelwanga anything to do with human rights. Zafakelwa ama-interest, ama-European countries, ama-Americans, as well as iBritain. Ngama-interest abo, nothing to do with you. So bengatshengisela kodwa utshintshi lutho sisi wami.